kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje ngolwesine mhlakatheni kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokhansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibiwina ama-councillors endawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 10 eBambazi emangweni we-Plumtree bathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla le-TCCC lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela eMathebeleland kulohlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe izinsuku ezilichumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balobelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi batheka basoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alichumi lane agoqela eliphikisayo ele-CCC lelibusayo ele-ZANU-PF bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthaniswe eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye-4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano unkosikazi Mercy Konda owe-4H Zimbabwe uthe benze isinqumo sokuba abatsha laba balobelane phansi isivumelwano sokulondoloza ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo labasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelwano lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Trusty Kohora kukhetho othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote belokuthula, lokubambana. Sikhangelela ukuthi ngesikhathi sama-elections kungabi lodlame, kube lokuthula.
Kodwa umnumzana Mberaishe Nende owebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that we are facing in terms of the political terrain
esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayatshaya, sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela, sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Ukuphikise ngumnumzana Mabutho Moyo owe-ZANU-PF.
Laba sesidiniwe ngabo lapha, kuyibo vele akulanto eright. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi, akulanto eright ephathini yabo. So bayabona sebesiyadliwa, bayabona amarala enzakalayo ama numbers abantu abasekela uMongameli Emmerson Mnangagwa lezana uPF ukuthi vele ngamanumber bona abangeke bewakwanisa yikho sebedinga nje indlela zokuhlebe bele excuse.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla ezombusazwe lawezokholo amapholisa ingatsha zikahulumende lomeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusanjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale leChiefs Council esekela ngwe ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lentatheli izindaba uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwami lo Chief Charumbira uzakwenza ukuthi umsebenzi lo besuphethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama-members e-Chiefs Council lama-senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalitshumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale lesenethi bemele izinduna. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Iya phambili imikankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 eBambazi emangweni webulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla lemthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla lezanu PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo, ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izanu ibiwina amakansila zendawo. Lokhu ngilandelela ngingomunye lami owasuka phansi le government yeZimbabwe is from 1980 up to manje. Ngikhona ngibona ngelala nto ehambayo, so kulokhu konke kungenze ngazibona ukuthi ake lami ngizame ngibona ukuthi isigaba sakithi ngasincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili. Ngoba isikhathi esiningi silokhu kuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa mase kusiya kukhetho. Tenjiswa ama-development amaningi esiye sala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyabe kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake becontribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha. Ku-endapa sekungani sekuyinto ezano okuyinto engadingeki emphakathini, ngoba abantu babe khipha imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenzwa ngani siyisiphathi sekuchiywa abantu emuva.
Kulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo khona ngapho kuminjani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona, ngoba abanye kabafiki emaralini besithi bayesaba. Khonapho ngingazi ukuthi babesesabani, ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani nombani. Konkwana ngayikho engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona. But okwephysically ukuthi kulokwethuselana kwephysical asikakuboni, otherwise ngokwengulu esingakuboniyo ngamehlo. But ubufakazi ukuthi abantu bathi siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimshiya ngalamazwi ukuthi ngezi 23 zika-August mhlana wokhetho abantu kabasondele ngobuningi, kabaphume ngobuningi bezovota, bevote futhi ngokuhlakanipha kwenzela ukuthi makwe kuti siyawina oro ngiyawina sibone ukuthi sisonkeni singakulungisa kanjani ngoba yikho into engayilungisa ngiyi-one but masi sonke siza kulungisa ukuba kwethu sonke ikuthi siphumene ngobuningi siyovota silungise okuyabe kulungiseka singesa kukwethuselwa ivoti yakho it's your own secret akula muntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani akula muntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani
umnumzana Chebukani Nleya uncintisa kukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 10 esigabeni seBambazi ePlumtree emele ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party. Ibandla lezanu PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo laye engowezanu PF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo azifezileyo kuli ward ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izanu PF lo Sikhumbuzo Dube.
Esengikufezile eward 10 Bambazi kunenge sibili okubambekayo udaba lwamanzi. Yebo ludaba oluhlupha kakhulu endaweni yakithi sokungcono sesilama pipe scheme sibili ambalwa lemigodi embalwa esikhona edriliwe esisebenza ngikhuluma nje mhla ka 12 kulinyanga siyavula iclinic yakombimba esisifezile sibambisana le community yethu kuthi kusasa nje siyapheka enye iclinic esembimba 2 ejuchume i-council iyakhona amalungiselelo aseku advanced stage kunenge sibili sesikubambile eyokubambekayo singakuxoxa labantu
inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle ngoba bathi kunenge okuhlupha yababhekane lakho okufana lomnotho kanye lemigwaqo bathi ifile akuhambeki.
Ngiyezwa bakhona sibili abaningi abasola umbuso ezanu PF kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona nguphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezanu PF ngoba izanu PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona. So laba abayisolayo uzathola ukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezanu PF abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni bayazo ezanu PF. So mabe sola wona bona bawazi uphi yebo neizinto ngeke zavuka zikhona zonke la ngalinye kodwa nyavuma ngithanda ukuvuma ukuthi indaba yemgwaqo hhayi kakusimela ngakahle sizamile nje kwakathesi ihambe isemgwaqweni lo weBambazi Grader ye yaphelelwa ifuel ngikhuluma nje ikhona komadlambuzi lapho ilindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yekithi yobulilima umgwaqo wakoHingwe wayihingwe nyavuma uwonake lokumangalisayo ulesikhathi eside ungalungiswa kwake kwatholakala ithende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lo ongaphelanga hhayi amabriji asilalutho lisina nje izulu liqala akula lapha abantu abayahamba khona umgwaqo lo uyabe suvaliwe sibulungasasebenzi sifakile imbono lesicelo lathi kuhulumende ukubana sincediswe kulowo mgwaqo ngoba umgwaqo osofana lokuthi kawusekho.
Ubachiyela wapha amazwi abantu abazavota kulolu khetho.
Ngithi asiphumeni ngobunengi siyovota sivotele iqembu elibusayo elalethi intuthuko elalethi ilizwe izanu PF.
Umnumzana Zuleki Nyathi ngokansila kaward 10 emangweni weBambazi ePlumtree engowebandla lezanu PF. Sizaqhubeka sixoxa laba amanye amabandla abancintisa kuli ward kanye la kwezinye indawo. Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku ama night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqotela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho ama door-to-door campaigns. Amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo. kubika uBathabile Masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho okwabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC, asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu, ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana uStalo Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini kababambe umuntu ngamandla, uZulu ukhululekile ukuthi ajo ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yekumiswa kwamadododo sibona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyatsho ukubana wonke umuntu fanele ngesikhathi somkhankaso evumele ukuyakhankasa, ngenxa yokubana abancane bengangena ezindlini kungaba ludubo ukubana abantu bekhulumele abantu. Sasibona ngani amadododo afanele evunyelwe ngoba asemthethweni.
UMnumzana Patron Xaba, umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uZulu wonke lula.
Lokhu kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela, abekade bezasivotela, ngoba kunzima ukuhlanganyela labantu endaweni ezahlukahlukene.
UMnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi.
Bavimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase, bangabuya laleziyana izizathu, laleziyana izizathu, kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi yokuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi angakhankasi. Ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Isikhulumeli sabezomthethwa uCommissioner Paul Nyathi uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini, ngoba kubangela ingxabano.
Kasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu, kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina betshayana. Uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe, kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi. Ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini, kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu.
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane lodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Tinashe Chitsunge, okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapholisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezemthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo, ikakhulu nxa bebhoda ezindlini, ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguBathabile Masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. UGibbs Dube usipha lolu daba.
Abahlala eDimila eCholocho esobeleni seMathebeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. UMnumzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile.
Umsindo kawukho, kodwa kukhona nje khonokwana nje ukuthi nje uthula nje amaphepha nje tatshuleyiwe ama-posters, but hayi ukuthula sibili ukukhona, kukhona la marali siwenza kuhle e-MRP nkethi kuyibhuka nje kathesi kufana ukuthi besembalibali e-church yamhlaka 14 hayi bangemukele kuhle sibili amapholisa sebemfonele futhi ukuthi already isi-confirmed.
Inkokheli yezomdabu uMnumzana Vusi Muzi Masilela wesigabeni semvuthu emangaweni kweWange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula.
Asiboni hlupho especially esigabeni sethu, hayi asila problem much, and siyabe sikhangele nje ukuthi abantu bekhuluma kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much, but okwethu kukhuza kuphela ngokuthi kungabi lo msindo. Ngiyabubona nje ukuthi abantu emagroupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla, but esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace and kuyathembisa nje ukuthi ungaba lokuthula but esigabeni sethu uhlupho kweyethu iward especially kajejede ward inkinga esikhala ngayo yikuthi abakhontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele ku-Rural District Council bakhala ngohlupho lwabasedrobheni akade behamba besiyathatha abantu from ema-reserva bebaletha ngapha bezobaregister kuma-wards. That is a big problem.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Roseline Ndlovu ohlala ewandle othi sebekhangele ukuthi abazavotelwa bazathuthukisa isigaba sabo.
Siyalujabulela lolu suku njalo silulindele kakhulu. Njengathi thina lapha emakhaya siyabe sifisa ukubana ngathi siyathuthuka sibe lama project abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu sibe nje lokungama project okwamanzi sikwazi ukubana sizilimele sithole inhlanyelo fertilizer.
Unkosikazi Raphael Mkholi ohlala eMendo Village eNkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi.
Lapha engikhona esigabeni semathetshaneni, ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota ngoba hayi angiboni kuphithizela sibe langezwembangazwe kangiboni. Mbona kulokuthula, mbona abantu bayaxoxisana, abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzile ukuthi sivote. Engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje, hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni. Angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo. Mbone futhi lezi ngatsha zona lezo ezenzakalayo bayenza amarali abo sibili, asikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha.
Sebemelele ukhetho lolu eBinga. Omunye wabamelele ukhetho ngumnumzana Bazulu Saba.
Sifile sifuna ukuvota, I'm a registered voter. Thina endaweni yakithi vele ngifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokhu abahlala bekukhuluma i-development phela. Thina sihlala about 15 kilometers from Uzambezi River, but udolo amanzi lokho lusihlasele. So ngabe bayasinceda emanzini lapha, sithole amanzi okunatha nearby ngoba sizakuthiwa kuza kuba le gwayi Shangani eyabisusa amanzi egwayi kunale yasakobulawayo. Wireless thina sivela 15 km from Mozambique River.
Kuyaxokozela emaswingo emashonaland central Manicaland ebubi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Ivandla eliphikisayo ele-TRCC lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zeMathebeleland, kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwahlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakulandula lokhu lisithi i-TRCC icatsha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo i-TRCC ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF kanye lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla le-TRCC onguye osungula lingxoxo.
La ma-councils ethu athole ukuthi ma-campaigner especially kuma-wards amatopo lapho esingafethi khona ama-candidates kweminya kuthiwa ngama-no-go areas. Those no-go areas wa-experience ukuthi abebandla leza-P F don't like challenges. Nxa be-challenge sebebethi fellow councillors ethu sebethuthela abantu sebesijabulela ama-poster, but kuzindawo lapha esijelezele ukukhampezele ukukhampeyina khona akukabi le ngxaki ezinzoko kulezo ndawo ezingama-no-go areas we-experience.
Zindawo ezinjani lezo olungaxotshwa khona?
Most yindawo ezingafani areas ezingama-resettlement. Remember the by-election zagijinywa kakhulu izingwane lapho ku-ward 20 kumama uMadube because of the resettlement area and abantu bakhona base befundisiwe ukuthi umhlaba ngowezanu-PF kukanti umhlaba ngowezibhibho yonke jikelele. Ngoba lakhona futhi umhlaba we-mining lapho emaphisi ngiyambona ukuthi umhlaba we-mining kuthiwa itholakale old hospital ehhovisini done. So abakhona feel the need ukuthi bebezeli opposition engayivumeli ukuthi siye kulendawo lezi.
Sibuya kuwe mnumzana Nkomo, amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle yini? Njalo ungathini ngamazwi kaNkosazana Mlotsha?
Ukukhala ngokuthi njengebandla zomthetho ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kakhulu. Ngoba nje balikwazi ukubandla lezomthetho libandla lama-structures lapha futhi ubana libandla elobukhokheli obucacileyo okuzubana uma kufanele ukuthi kwenze uhlelo njengokukhankasa. Siyakwazi abantu efane bangene phansi kwi-grounds bakhankase. I-M_P_F umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlalela akufunakali. Ongabe kuthiwe waphambaniswa kuleyo mvumo yokuthi ahambe emaphoyiseni atsho inyana lokhu nalokhu kulabantu abaziphambanisayo. Kulowo muntu abotshwe. I-M_P_F akaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshela abantu ukuthambanisa abantu. Kulabantu abasekhathi bazithi bona abayi-M_P_F nabantu esingathina bayabithina ukuthi bandlulise igandla le-M_P_F. Ngibe sendiya lapha kwinkulumo ekhulunywa mamukesha lapho ukuthi kule ndawo ekuthiwa ngamalogo area. Ngenzakala ukuthi mina kuneyndawo kuyabe ningenabantu abasekela ibandla leli. Okusho kubaluleka sikhona sokuthiwa ilogo area. Uma zisetilment ngabe vele ngabantu ezikwazi ukuthi vele basekela ilanga ngathi ibandla lezempilo. Ngingalibe sisesabo. Hhayi ngivumele ukuthi siyekela ngale nami ngikhombise litsho ukuthi hhayi lathi sibuya lapha siyithikishine ngalokhu nalokhu. Kodwa abantu kwi-ground bazikwazi ukuthi ibandla ezam_P_F yibe vele eliqukethe okufunwa ngabantu.
Ingqombe yisikuwe Nkosazana Mlotsha.
Hayi sithi umngameli ukhuluma ngokuthula. Amavidiyo lapho umongameli phuma khona umongameli wezam_P_F phuma khona ekhulume sithi rakusayivana rowayivana bathi thasa nxa kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi is not peace because libonile vitshana leyo ukuthi simbekile thina shethisange if the principle of the organization is saying rakasayivana bathi thasa kuthi ukuthi batheni baze bathi disance and literally abantu bezam_P_F bakufuna literally ukuthi ujabulise umthunga eliwethu ukuthi sithabantu lapha akhuluma khona ukuthi asila support and asikwazi ukuthi siqale ngaphi. That's not true. We are going to resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba and that fear, if fear isemehlweni abantu ungayibamba nangesandla ngobayethuselwa. The message once it's singavele kune lipasathili khiphe emapulazini lawo. That's why as TPC we are saying ukuthi the moment singena sithathe umbuso abantu bazaphiwa title deeds. So the fact that those people don't have title deeds, they don't own that land. Uhlala kulesihla nje kumele engani lime phezu kwekhanda lakho ukuthi support ukuthi kunye kumbe vodlane ukuthi sekunyisa uganyilini. And that is so wrong.
Ungasigqibela ingxoxo mnumzana Nkomo.
Sambe kunomkhankasa sibone mhlawumbe elections zethu sifikele kuhlembusweni sizithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo ngoba vele siyakwazi uba mibandla lethele zam_P_F lisebantwini izam_P_F liyakulunga leli lizwe isukele ebugqelini babayo babelungu. So i-TPC ingaboyisa abantu ngomabakhela mamlotsha awungayisabi sizawina nje asiyaisilikhokhi lathi lisayingenaphobi bamlotsha lisho
nalamela okuthinayo ukuthi bantwana Zimbabwe lazivunyela kuyisikhathi se-COVID lani sehliwa ngisho ukuphiwa imask ye-2 rand. Masa usukwazi ukuphiwa iskipa, usukwazi ukuphiwa ikepe, usukwazi ukuphiwa ikenini. Sasi tshona sinyezele emabhasini phezulu khonapha namhla kulamabhasi atsha athatha abantu from point A to point B asiye emaralini ezane. Izane ayekwazi ukwehlukanisa ama-institutions of government le-political party. Singakhosha nabezimbabwe asivoteni ubabunyeshamisa i-blueprint iphuthuza i-manifesto ukuthi okokuqala going to release political prisoners si-restore dignity ebantwini. Ngiyabonga.
UNkosazana Nonhlanhla Mlotsha lilunga le-TPC eMathebeleland South okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba. Wabexoxa endawenye lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga le-ZANU-PF eMathebeleland South. Bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ku-Life Talk asihluzeni bomama sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe yatshiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Nguntungamilinkomo, Lilanga.